sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ile lapha mina lami njongo sekelwe MTC. Ngingabuza bengicabanga ukuthi maybe yi electrical fault, but sembonela phana na ukuthi khona ijurawo. Ngingabona ukuthi no. Le imisebenzi ezana uPF le.
Kuchiswa isakhiwo sebhizimusi yesiphathamandla seMDCT umnumzana Elias Mutsuri lendlu kakhansila walelibandla ekuwadzana kudlakela olunakanelwa ukuthi ngolwezombusazwe.
Iproblem esifesana layo ukuthi omama sebe ku ground, omama basebenza asilast stamp mili asilani nalabo mama mamana baphiwa bangu 5 kunje bagebhile ukuthi bazathengisa ngapha igolide labo into esingayaziyo. Iproblem esifesana layo besicela ukuthi uhulumende angenele ayesivulela coronation aid.
Umbukiso wezokwemba oyimine entra uqalile kobulawayo lamhlanje. Njalo uZulu weZimbabwe uchayela ihlombe iqembu labantwana besikolo elimele ilizwe kumncintiswano okukhuthaza izifundo ze-science, i-technology, engineering, le-mathematics, owe-First Global Challenge. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udlakela lwezombusazwe lukhanyaso luqalisile phambilini kokhetho lomnyaka ozayo kulandela ukuchiswa kwesakhiwo sebhizimusi yesiphathamandla seMDCT umnumzana Elias Mutsuri. Kubhidlizwe njalo impahla engena kumakhulu ayisikhombisa emzini kakhansila kaward 38 ekuwadzana lamhlanje eMadabukakusa. Kuvika uMavis Gama.
Bezithithibele iziphathamandla esebenza kule ndawo yeDuriro Bar ekufikeni kwentatheli zendaba kuzabona umonakalo. Umqondisi wale ndawo umnumzana Vengesai Mutsuri, indodana yomnikazi, ulandisa ngokwenzakeleyo.
We were in touch with one of the other guy who was on the duty. He said he saw
sixhumane lomunye wabekade besemsebenzini ngesikhathi lokho kusenzakala. Uthi ubone imota yohlobo lwe-Mazda B50 ebingela nombolo njalo ithwele abantu abedlula abayisithupha.
Kusehlakalo sokubhidlizwa kwempahla emzini kakhansela kaward 38 umnumzana Wilton Janjasi ekuwadzana, kudilizwe uthango lwe-jurawall lamafasitela endlu yonke okubiza amakhulu ayisikhombisa amadola ukulungisisa. Ukhansela Janjansi uthi ucabangela ukuba abenzele umonakalo emzini wakhe kungabalandeli bezanu PF akade befuna ukuzamthumba kodwa kwehlula.
If they were thieves, otherwise they could have stolen something.
Ngabe bekungamasela bebezatshontsha yilo bayini. Bebefuna ukungena phakathi endlini. Ngicabangela ukuthi bebefuna ukuthatha mina kumbe ukulimaza omunye umuntu.
Lezi zehlakalo zombili zisolwe kakhulu ngabalandeli be-MDCT loZulu jikelele, okubalisa umnumzana Jeffias Moyo.
Nxa sokukhulunywa kusithiwa khona into zezano izano PF iparty violence yikhona lokho. Ngifikile lapha mina lami njongo sekelwe MTC. Ngingabuza bengicabanga ukuthi maybe yi electrical fault, but sembonela phana na ukuthi khona ijurawo. Ngingabona ukuthi no, le imisebenzi ezana uPF le.
Umoya ethi kumchayisa ngovalo lokho osekusenzakala, engazi ukuba kuzokuba isima kanjani kusukela khathesi kusiyafika ukhetho luka 2018. Udlakela seluqala khathesi.
Aso masela ngoba ukuthiwa khona abantu abangena lapho bathatha benimali lotswala baqalisa ukunatha utswala and then abesebechisi lokuzindle.
Abanini balempahla bobabili baveza ukuba baye bayamangala ngalezi zehlakalo emapholiseni. Imizamo yokukhulumisana namapholisa yehlule ugcingo lwesikhulumeli sawo uSenior Assistant Commissioner uNkosikazi Charity Charamba belungasatshelwa. Kwaba ngesifanayo lakunkokheli yeZANU-PF obona ngokuqhutshwa kwenhlelo uDr. Ignatius Chombo engadobhi ucingo lwakhe. Lezi zehlakalo zombili ziza ngemva kwezinye njalo ezimbili ezehlele abebandla le-MDCT lapho kutshiswe khona imota yohlangothi lwabasakhulayo kanye lenye indawo kasomabhizimusi yokuzijabulisa ongukhansila laye emzini wekhuwatsana ngabacatshangelwa kuba ngabeZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umbukiso wezokwemba ezabo manjinela kanye lezokuthwala kwabantu oyemine entra uqalile kobulawayo lamhlanje. Lombukiso oqoqwe ngabeZimbabwe International Trade Fair ukhangelelwe ukuphela ngolwesihlanu. Abesifazana abaphatheka kubhizimusi lokwemba bakhala ngokuthi bayahlukuluzwa ngabesilisa. Kubika uNompumelelo Moyo.
Umbukiso walonyaka wezokwemba uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Exploring Linkages in the Mining Value Chain, njalo ukhangelele ukuba lemihlangano emithathu ebalisa owe Women in Mining Breakfast Meeting oqhutshwe lamuhla, owe Mine Conference lowenhlanganiso ezibona ngokwemba iZMF Small Scale Miners Conference ubusugqitshwa ngomdlalo wegolf eBulawayo Golf Club. Lamhlanje omama abakubhizimusi lokwemba abazange banikeze umsekeli kamphathintambo obona ngezokwemba umnumzana Freddy Moyo ithuba lamazwi okumbambatha bethi bakhathele ngabesilisa abakuhulumende labazimeleyo bebakhuthaza ukuba abaxwayane lomkhuba wokuhlukuluza abesifazana bebathathela imigodi yokwemba ngemva kokuba sebetshale imali. UNkosikazi Shila Sidambe usomabhizimusi uthe into embi eyenzakalayo.
Mina ibizo lami nguShila Sidambe. Into le ayilunganga kakhulu. Umama nguye ophethe i-economy. So ukuthi umama ahlukuluzwe, hayi asikuthakazeleki.
UViolet Nyoni uthe lenkabazwe kuyafana, omama abakwezokwemba bayathathelwa ngabesilisa ngendlela eziphansi lapho imayini ingavalwa udaba selusedale. Amapholisa ayaqala ukwemba ebusuku luthi udaba lungaphela edale kutholakale kungasela okungenjiwa.
Omama esemayini bayahlukuluzwa sibili. Nxa wangazuzi imayini yabo basephakathi bekugebha sebebuya obaba kumbe ubani wasithi wena ngiwobanikazi bemgodi sokuba le dispute. Ngaba ngathi sekuba le dispute sebesenda amapholisa, angasenda amapholisa stop operation.
UNkosikazi Mebhu Ndlovu utheba lomgodi eHope Fountain lakho kulodubo amaphepha okuba lemvumo anyamalala eMines Office bayagebha baswele ukuthi liyegigwa kuphi igolide, kodwa umphathintambo uMoyo laye uzibonele uhlupho olukhona.
Iproblem esifesana layo ukuthi omama sebekuground, omama basebenza asilast emili asilani nalabo mama mamani abaphiwa abangu 5 kunje bagebhile ukuthi bazathengisa ngaphi igolide labo into esingayaziyo. Iproblem esifesana layo besicela ukuthi uhulumende angenele ayesivulela Coronation Aid.
Ezokwemba eZimbabwe yizo eziletha imali eningi ezweni. Lisiyatshona ilanga lamhlanje, amankampani afika ikhulu lamachumi amabili, i-120, ebeyenelise ukubukisa. Phakathi kwababukisayo angamachumi ayisithupha lambili ekhulwini, 62%, asuka eHarare, kuthi angamachumi amathathu ekhulwini, 30%, asuka koBulawayo, kuthi amanye asuka endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Umbukiso walonyaka ogcwele imitshina emikhulu yezokwemba ukhangelelwe ukuvula okusemthethweni ngolwesine kusasa ngumphathintambo obona ngezokwembiwa umnumzana Walter Chidakwa. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Uzulu weZimbabwe sechayele ihlombe iqembu labantwana besikolo elimele ilizwe kumncintiswano okukhuthaza izifundo zescience, itechnology, engineering lemathematics owe-First Global Challenge ophele izolo eWashington DC khonapha eMelika. Lanxa iqembu leli lingatholanga sicoco, lidlale kuhle kakhulu lanqoba emidlalweni yalo emihlanu phakathi kweyisithupha, njalo liwise amaqembu angamazwe athuthukileyo agoqela eleRussia leleMelika. Phakathi kwamazwe alikhulu elilodwa lamachumi amahlanu lasikhombisa, iZimbabwe iqede umncintiswano lo ilemiklomelo edlula kancane elikhulu i-116, njalo ihlezi kuzinga lamachumi amahlanu lasithupha. Umncintiswano lo ubungokusebenzisa ama-robots ukwehlukanisa okungamabhola okuthize kusiya ngemilayo yomncintiswano. Isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi labo bayaziqhenya kakhulu ngendlela abantwana laba abatshengise ubungcitshi babo ekusebenziseni ama-robots.
Sithanda ukuthi sitshayele ihlombe labo bafundi ngomsebenzi omkhulu ongaka wokuphakamisa isizwe kanye betshengisa ubungcitshi, kanti njalo befakaza ubunotho bezemfundo kuleZimbabwe lokuqakatheka kwazo. Sibuye sitshayele ihlombe umphathintambo wezemfundo eziphezulu uJonathan Moyo ngokukhuthaza ukuthi ugatsha lwe-STEM luqhutshekelwe phambili.
UNdlovu ukhuthaze njalo uhulumende ukuthi eqinise izifundo zama-sciences ezikolo, njalo abafundi batholiswe konke abakudingayo. Isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube, laye utshayele iqembu leZimbabwe ihlombe.
Sibatshayela impululu kakhulu abantwana baseZimbabwe. They came and shined here in Washington DC. Basirepresenta kuhle kakhulu njengamaZimbabweans. Into abayenzileyo, bafika lapha bawina, badla ama-Americans, ama-Russians. Benze kuhle kakhulu abantwana baseZimbabwe.
NjengoNdlovu, uNcube ukhuthaze uhulumende ukuthi ethuthukise ezemfundo ukuze abantwana baphumelele ezifundweni zama-sciences le-maths.
Siyabona kakhulu ukuthi ngabantwana abakhaliphileyo and i-technology iqakathekile le Mr. Nkomo. Ngani ngoba uyabona ukuthi khathesi in the 21st century everything has just become apps. Yonke into nje singama-apps okuthi new technology yiyo esenza ukuthi khona impilo zethu zibe ngcono. I-future yethu thina siyithembele kibo bonaba abantwana abafike bashayinela izolo benza into enhle kakhulu emangalisayo lapha e-America. So yibe sibathembileyo ukuthi khona bethuthukise iZimbabwe.
Iqembu leZimbabwe belilabadlali abayisishiyagalombili abavela kuma-high schools achiyeneyo, labaqeqeshi ababili ababalisa uNkosazana Aretha Mare loCharles Matanga. Iqembu elinqobe laqeda lisesiqongweni ngebelimele izwekazi lase-Europe, lona elithole inkezo yegolide. ELePoland liqede lihlezi kuzinga lesibili, njalo lithole isiliva, kwathi ele-Armenia belikuzinga lesithathu njalo lithole ibronze. Ngomnyaka ozayo umncintiswano lo uzakwenzelwa kwele-Mexico. Uzaqhubeka usenzelwa emazweni achiyeneyo eminyakeni elandelayo, njalo silethemba uzafika laseZimbabwe. Kol live talk kulamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe uhlelo lwe diaspora forum sixoxa ngokulwisana kwabachayeli bezimota abathwala uZulu amataxi kanye le Uber kwele South Africa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi sokufunyenwe indawo okwabulawelwa khona abantu edolobheni le-Mosul kwele Iraq. Lo bunye ubufakazi obuveza ukuthi amasoja kahulumende ayebulala abantu mahlayana ababebaleka impi ilabe ISIS. Abacubungula ingozi yokuwa kwendizamtshina yakwele Myanmar ebulale abantu abedlula ikhulu 122 abakade bephakathi bathi lingozi yabangelwa kungami kuhle komkhathi ngalelo langa. Indizamtshina le inyamalale ngenyanga edluleyo abahlengi bazothola izihlephu zayo lezidumbu zindenda elwandle ngemva kweviki. Lamhlanje kohlelo lwethu lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe uChris Gande weStudio 7 uxoxelo mnumzana Alois Ndlovu ongumtshayeli wamatekisi e-Uber kwele South Africa kulandela udlakela oluphatheke phakathi kwabachayeli laba bebanga abantu laba matekisi ale michina yamamitha.
Hey, bathwalise nzima amatekisi amanye lawa bathwalise nzima impela.
Lina libanengi okunganani abe Uber?
Sibanengi kakhulu ukudlula bona laba amanye amatekisi afika maybe 10,000 sayifika.
Bona abavela eZimbabwe banengi okunganani abayenza umsebenzi we-Uber?
Ngathi nje i-90% ngabasekhaya.
Okay, ungasitshela ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo ukwenza ukuthi kube lo kungezwani khona?
Bathi bona ngokusho kwabo sibathathela ama-customer, abasena ama-customer. Since i-Uber yangena laba ama-customer sesawathatha, abasatholi imali kona.
Khona kuliqiniso na?
Akusiyiqiniso ngoba phela i-business yena ine-competition. Yabo. So ama-customer ngeke siwaqedise, siwaqeda kanjani ama-customer abe baningi kangaka? Kwathina nje ubona nje kube kubabhizi ukuthi kuthiwa imoto ziyaze zisherakale ze Uber zingatholakali. Kuze kuqashe nabo evisi ezinye imoto zama-private kube ukuthi imoto azitholakali. Bona inkinga abanabo, abanayo ukuthi imoto zabo abahamba ngazo. Asiyimoto ezisesimweni sokuthi ama-client angazijabulela ngoba imoto zabo lezi abahamba ngazo ugcina wena ungumgibeli ubancedisa ngokuyiphusha ukuthi zistarte. Amasasela khona ufuneka uwakhuphule ngezandla. Yiyo lento eyi-problem kubo. So baba nomona umona nje abanawo.
Usulesikhathi esinganani usenza umsebenzi we-Uber lo?
Sengine 1 year 6 months.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye abangabachayeli kodwa bengela zimota besebenzela abanye abantu. Kanti vele ku-Uber kuyenzakala yini lokho?
Yeah, ma ungenayo imoto uyakhona ukusebenzela omunye nawe uzowuphakame. U-Uber kahle kahle ukreator imisebenzi. Labana abantu abawukreate umsebenzi. Ma unesikhathi esithize Uber kuba lula nawe ukuthi uthole eyakho imoto uzimele wedwa. So ukuze uqale labantu uqala ngokuthi mhlawumbe usebenzele omunye umuntu ulungise zakho izinto.
Manje sizwa kuthiwa khona abanye sebesesaba ukufika kwezinye indawo elisebenzela khona. Kuliqiniso yini?
Yebo, kunendawo vele singasafiki kuzo ama railway station nendawo la okuphuzwa khona. Abantu laba sebeze beqashe laba bantu abangokuthi bayisiphekele nje bayilalela esitaradeni babhadale leyo mali abazibhadalayo babanikeze nalawo matshi ukuthi masiqhamuka bashaye imoto yakho ngamatshi.
Manje pho sekusebenze kanjani nxa kunje selisebenza lisiya nga?
Singawo sukhetha ukuthi hayi ngifuna ukuya endaweni ezinabelungu kuphela ezinginabantu abamnyama la engathi ngizosebenzela khona. Kanti kodwa amaclayenti wethu phela agcwele yonke indawo. Kuyafana nokuthi manje noma ungaye ebalungwini bakhona uzofika ulayishe umuntu akusekhona le phakathi akunabantu bona abalwayo. Uthi ufike uyehlise umuntu bahle bakublokhe babambe izivalo zakho bakuthathele nefoni yosebenza ngayo. Mina sebengithathele amafoni kabili konke.
Umnumzana Alois Ndlovu ngomtshayeli we-Uber ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eGwele South Africa. Iparlamente yakwele Botswana ikhangelelwe ukuphuma lomthetho oqondisa ukuthi izibotshwa zakwamanye amazwe okugoqela ezeZimbabwe zibuyele ukuyaqedisa ukubhiga emajele emazweni azo. Kulabe Zimbabwe abedlula amakhulu ayisikhombisa abasemajele akwele Botswana sikhuluma nje. Kubika uMartin Ngwenya.
Umphathintambo wezomvikela kwele Botswana umzana Shokhati ukhangelelwe ukwethula edale lephalamende udaba lokuthuthiswa kwabasemajele phakathi kwamazwe alezivumelwano. Idale lephalamende likhangelelwe ukudlulisa lolu daba lube ngumthetho ozabona amazwe entshintshana izibotshwa zibuyela emajele asemazweni azo omdabu. IZimbabwe kanye leBotswana zaqala ukukhulumisana phezu kwalolu daba emhlanganweni wenziwa iminyaka yonke phakathi kwamazwe omabili owe-Joint Commission on Defence and Security owenzelwa eVictoria Falls nyakenye. Ukhathi uke watshela iStudio 7 ngaphambilini ukuthi ukuthuthiswa kwabantu basemajele kwenzelwa ukuthi babe seduze lezihlobo zabo njalo kwehlise isisindo sokugcina izibotshwa kwelinye ilizwe.
Member states talk about those things that they can cooperate on.
Njengamazwi akusadak, singakhulumisana ngendaba ezifana lalezi. Njalo lokhu kwenzela ukuthi wehliswe isisindo kulizwe eligcine izibotshwa. Ukanti kwenzela njalo ukuthi izibotshwa zibe seduze lezihlobo zazo.
Ababale ngezomthetho abafana legqwetha umnumzana uMathintinga ke bathi kweneliseka ukuthi izibotshwa zisuswe kwelinye ilizwe ziyepika kwelinye kodwa kumele ilizwe abakuya kulo lenelise ukwamukela lezi zibotshwa.
They if they do bilateral agreements then it's possible.
Bangenza isivumelwano keneliseka kodwa kulakho ukuthatha isikhathi eside. Kumele ilizwe lapho okuya khona izibotshwa libe le ndawo eneleyo emajele ukwamukela lezi zibotshwa.
Ngaphansi kwesivumelwano esizangena, izibotshwa kumele zibe ziphuma elizweni elisivumelwano leBotswana ukuthi bathuthiswe babuyele bayiqedisa ukupika kibo. Kulabe Zimbabwe abadlula amakhulu ayisikhombisa abasemajele eBotswana. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Kunengi okwenzakala emizini kwabendileyo. Kuyatholakala amantombazana ahlala labo dadewabo abendileyo abagcina bekhanga amadoda ukuthi aye labo emacansini. Le imbono kamnumzana Ezra Chisospanda umsakazo lodumo ekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxene elilethulelwa enkundleni yeFacebook. Ngugibs Dube weStudio 7. UEzra uvumelanelo noMathemba Nyathi kanye lomnumzana Bhekisipho Mahlangu ukuthi akulunganga ukuthi osibali bathandane lamadoda abodadewabo. Asizweni bexoxa loGibs Dube weStudio 7 uManyathi usungula lingxoxo.
Usibali zohlale
ali kodwa akuphelele kubeni ngusibala elikhani ngusibala othuzuza sokuthiwa sibala kumbambi samabele sibali ini ayi ngokombono wami ngibona enganakukho right ngoba ngiyabe sengingani angisekhofe usisi wami oshadwe ngusibali ba usisi angashona maybe nakho angeke ngithi a-represent ngingaya ngidulela usisi wabantwana but nakho kuya ngokuthi ngisesimeni esinjani but ayi ngenye indaba nje leyo enganiba nzimayani
baba mahlangu nanto udaba lapho
into mina engiyibonayo ukuthi usibale kumele ngimhloniphe akumelanga ngidlale duze kwakhe sengathi manje sengingameze ngimenze unkosikazi kumele ngimhloniphe ngoba angifuni ukuxabanisa lo mndeni lo mina umuntu engimlandile ngudadewabo kodwa ma kuthe washona yindaba esingathi yena uma ethanda ukuthi abe nami into omele ayitshele abangakubo lami uma kuthi ngibe khona ukuthi hhayi ngingaba nothando laye hhayi ukuthi ngibe vele ngisukele usifale ngimthande ngixabanisa abantu ekhaya hhayi yazi impi yabantu abangomama ibuhlungu kakhulu bangabulala lokubulala la bantu
ngizokutwa-ke sesilobaba usibanda lapho Ezra Jesus Banda cela uphose lakho kolapho
kudala siyakwazi ukuthi vele kwakuthiwa usibala wakho umfazi wakho lokho kuyinto nje okusikwanyana okukhulunywayo kodwa kwakungafikeli ukuthi umuntu azegcine sesiye emacansi nalo kodwa kulezi nsuku usibale wakho uyalamusa ngoba uqala ubamba-ke lokho kuthiwa ngamavele kugcine sekusenzakalezinye izinto ezingayisiza abantu abaningi abahlala laba kamnako womngabo bagcina bengena ke emacansi kwesikhathi agcine seyala udade wabo ethatha lo usibale wakhe kwenzakala kulezi nsuku kodwa-ke ngumthetho kumbe ngesintu hayi akuvunyelwa kodwa ngesintu lokho enjani ethile omunye ubaba laphana ukuthi nxa umama enganikazali kwakuphiwa nalo usibale wakho ukuthi uhle umthathe kukanti-ke kulabanye laba abazathi kuthi osibale bakho labo kumele-ke nxa ebuye emncane kumele umthathe njengomntana akho laye ngoba ukhulele lapha ekhaya abanye behluli bakhulele la yimizwa esembona semuhle kakhulu-ke lo sibale agcinele laye sengowakhe laye
uEzra Chisa Spanda ngumsakazi olodumo lizwe njalo kunkosazana noMathemba Nyathi lo mnumzana Bhekisipho Mahlangu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Kamalume ekwelutshena ingoma esiphiwa ngumehlo kaZulu lidlalate lakhe elitshatsha ke lelo asanda kulethula idlalate lakuqala lakhe lakuqala elomdumo wejazz singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili kutshiswa ibhizimusi lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Elias Mutsuru kanye lendlu kakansila waleli bandla kwanelokwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.